sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomkela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 14 kuLwezi 2024 muKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele.
Ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasosha bavala ibhoda kunesikhathi.
Abatshayeli bezimoto ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo.
Nginokuthaba kakhulu athi nginokuthokoza kakhulu mayelana lo daba lukapresident omutsha othi ufuna ukusinikeza amaphemithi ukuthi sibe namaphepha.
Umongameli omutsha kwele Botswana uthi uzanika abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli okungekho emthethweni amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joe Biden ngomunye ubazahamba emhlanganweni lo ngesikhathi inkokheli yamazwe akuzwekazi le-Europe ingelaqiniso ngokungenziwa ngele Melika kulandela ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ngoZulu kukhetho lukamongameli olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Esembusweni uTrump wayefuna ukuba abakumanyano weNATO bebhadale imali eningi yokuvikela amazwe akumanyano lo, njalo wasusa ele Melika kwisivumelwano seParis Agreement, Climate Agreement. Labakumanyano weSADC labo ngabalaqiniso ngokungenziwa ngele Melika phansi kwarhulumente kaTrump. Bonke bakhangelele okuza kwethulwa nguBiden emhlanganweni lo ngokulakho okwenziwa nguTrump.
The Voice of America, VOA.
Abatshayeli bezimoto ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo. Bathi kugcwele amasosha, amapholisa labatshengisela emigwaqweni eMaputo abakhonona ngokukhethwa kwamongameli Daniel Chapo weFrelimo kukhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Abasekela amabandla aphikisayo sebevale ngci umgwaqo osuka eMaputo usiya eLibombo Port Post okungumngcele wakwele Mozambique lele South Africa. Umnumzana Phogeti Mpofu odabuka eZimbabwe oselosuku eseMaputo uthi kakwazi ukuba uyabuyela nini kwele South Africa labanye bakhe abangamakhulu amathathu 300 abatshayela izimoto ezinkulu.
Okwamanje ngikhuluma ngila ngisitakile eMaputo la eMozambique.
Nxa usithi usitakile khonapho Mpofu uJohn baba.
Ngikhuluma nje kumanje ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasosha bavala ibhoda kunesikhathi. Bathi kunestrike esepolitiki, bafuna ukukhipha ibandla elikhona elirike amavoti. Then kunebandla labo alifuna ukuthi bona kuse, kodwa-ke ngoba barekhile laba bantu abafuna ukuphuma esikhundleni. Njengamanje kugcwele amasosha lana emgwaqweni ukuthi ngabe kuyavuma benzokusendela ividiyo. Ubona, I'm sure amatraka apake lana afika rough like 300 ngoba since basifale ngo 10 ekuseni until namanje amatraka agcwele indlela.
Yes, ngathi abathembisa ukulilimaza khonapho abantu abatshengiselayo lapho.
Njengoba ngikhuluma manje ngihamba lo mfo wethu na esidibane naye lapho enhlanganeni yomsebenzi wamathakhe uyathuka uyasaba ngoba manje kugcwele amasosha aphethe izibhamu singabantu esithukile ngoba nje besifuna ukuyathenga i-airtime ukuthi sifonele imtenethi bebekwazi ukuthi hayi sisefu bekhululeke kodwa sisidakile asinalutho eyokudla singena ekusena amaputo sibe ngabantu abaphumayo ntambama kodwa ukudla sika asinakho asazi okulandelayo ukuthi kuyenzakalani ngoba yonke into imile ibhoti ivaliwe amasosha amile laphana amisa amatrak onke aphethe isibhamu
ye amasosha lamapolisa abalitshela bezithini
ma betho inkinga isishawa yilanguage asizwani kahle kodwa siyazama ukuthi sizama ukuthi si-understandani bathini bona ma betho bathi iphathi ekhona le ered abasayifuni inkinga angiyazi ukuthi bayibiza bethini igama la ered abasayifuni and bayapromisa but iyaphuma njengamanje njengoba ngikhuluma manje bengegaraji ngiyothenga i-airtime ngicabanga abafowethu laphana bemeli ngiyabuza ngithi kuba uhamba njani bafowethu ngoba kusemnyameni lapho nisef but hhayi umongameli ozongena ozothatha isikhundla ufikile athi bona abakhululeke basef uma belaphayana then basakule nto abasazilungisa ayikho into ezenzeka kodwa kusuke kusabise ngoba phambilini kunabantu abaningi kakhulu abafuna ukwenza ingozi yokushisa abantu emathrakini so asazi ukuthi solala kanjani la maphoyisa azosigada kodwa hayi kusuke ngithuke ngoba laba abantu baningi kakhulu ngale
ye kodwa sizokubona ngizani kuyaphetha ngani khonokho liyagcina lenzeni ngokubona kwakho
into ezokwenzeka lana ngoba emini njengoba nje singabodriver bese silento kade sesicabanga sithi right kungabe kungela moto ezibuyayo from le bese sifisa ukuthi sibambe amalayini wonke lawa singene ngenkani siye ebhoda sifikele esishaya amagedi namatraki siphuma kodwa siyabeya siyabona ukuthi no amasosha akhona and amasosha bangathi lesiteke bathini lestrike basebenzisana naso so bathi sikhululeke ayikho into ezokwenzeka kodwa siyasaba ngoba kunabantu abaningi alabamile abafuna ukwenza istrike ebusuku and ma benza leyo nto njengamanje ngikhuluma ekuseni ngithe ma ngingena la kunama-tracker about 8 akade cross umgwaqo baqeda bathatha izikhiya kusho ukuthi basebenza ebusuku la abantu be-strike yilapho aba-operator khona ngoba bayazi ukuthi le nto abayenzayo benza ngokuganga kodwa singathi ngokuganga but balungisa ilizwe nabo and endlela engibona ngakhona ungathi bazonqoba lokho because ngalowo mongameli amufise ukuthi angene ufikile lawa batshela ukuthi no bakhululeke yonke into izohamba kahle
so ibhoda lapho oquma khona kuthiwa ungaphi lapho wena okumele ucrosse khona
okwamanje ngila emozambique kumele ngiqale ngiyasitempisa i-passport bathi kusekilometer 4 emozambique then bese ngisiya e-south africa bathi yilibombo ibhoda yakhona yase-south africa bathi yilibombo kodwa wonke la mabhoda avaliwe okhomba khona ukuthi la bantu babambisene ngaleyo nto abafuna ukuyenza banesifiso and banamandla babambisene beyigroup bayasho ukuthi nonto leyo izoyenzeka bazoyenza iziyashiyo ekugcineni ngaleyo ndlela abafise ukuthi kwenzakala khona and nakhona vele kuzokwenzakala kanjani
lo ngumnumzana Phogeti Mpofu umtshayeli wezimota ezinkulu ubexoxa le-Studio 7 esemaputo kwele Mozambique.
Abezimbabwe bathi bemukela ngokuthokoza inyathelo likamongameli Duma Boko oweBotswana omutsha othi uzalungisela abezimbabwe amaphepha abazabanikeza ilungelo lokuhlala kulelo lizwe esithi lokhu kuzaphathisa ukuthuthukisa umnotho ukwazi ukuthi bakuphi ngaso sonke isikhathi njalo bekwazi ukuhlawula umthelo we-tax kodwa abanye abeBotswana abajabuli nginyathelo leli. Intathela izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ubhoko ekhuluma labezindaba be-BBC uthe uqakathekile ukusebenzisa ulwazi lwabezimbabwe abangena kwele Botswana bezokwenza noma yiwuphi umsebenzi. Uthi iningi liyenza imisebenzi engafunwa beBotswana okufana lokusebenza emapulazini kukanti eminye efana lokunusela lokwakha ingaphathisa abeBotswana ngolwazi. Inkulumo kamongameli Bhoko yamukelwe ngezandla zombili ngabezimbabwe kwele Botswana bona abavame ukudlala amacathelana lamapholisa abedinga abaselizweni bengelamaphepha. Unkosazana Simanga Dube uthi inyathelo likamongameli Bhoko lizabangela ukuthi basebenze amaphaphu ehleli phansi.
Mina nginokuthaba kakhulu ngathi nginokuthokoza kakhulu mayelana lo daba lukapresident omutsha othi ufuna ukusinikeza amaphemithi ukuthi sibe namaphepha ukuthi sihlale lapha sisebenza. Kuyajabulisa kakhulu ngoba ukuhlalela izona ungalamaphepha kunzima kakhulu balama challenges amaningi, but mawuso lamaphepha kuba ngcono ngoba yabusuhleli okusemthethweni.
Umnumzana Thokozani Nyoni yena ungumbalisi uthi ukupha abeZimbabwe amaphepha kutsho ukuthi leli zwe leBotswana lizathuthuka kwezomnotho.
Ungayikhangela indaba yangkhona is just a win-win situation, okungangokuthi Zimbabweans are going to benefit as well as Botswanas. Ama Zimbabweans, they are contributing a lot ku economy yes eBotswana. Baya contributing ngendlela eziningi, bayenza imisebenzi eminingi kakhulu, kodwa khona ukuthi gabala maphepha basebenza becatsha bake babotshwe kwenziweni, ku affect abantu ababasebenzelayo, ku affect labo.
Okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana namunzana Sifas Chuma la uthi bayakwamukela ukukhulunywa uMongameli Bhoko ngoba abeZimbabwe bephila nzima noma nje bona bephathisa ukuthuthukiseni umnotho weBotswana.
Abantu abaningi nxa usebenza ungalamaphepha kulohlupho lokuthi bakhona akade bethatha advantage yokuthi abantu abalamaphepha bengababhadali. Umuntu asebenza akhe indlu iphele ithi siphelile, abotshwe ngamapholisa angena indlela ekhaya imali yakhe angayitholanga, uthi uphenduke futhi kube nzima. So khona lokho sokuzanceda njalo abantu bekhaya, they are also contributing ku economy la. Nxa uapply le permit, abantu kat currently permit zodwa nje uyathola ukuthi amaZimbabweans we are paying almost over 200 million.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana yona ithiza linda ukuthi umphathi ntambo ophathelene nendaba yokupha abokuza amaphepha akhulumisane labo. Kodwa abanye abeBotswana abafana lomzana Tikeleti Kwape bathi abafuni ukuzwa ngalolu daba ngoba kusitsho ukuthi abeZimbabwe bazabathathela imisebenzi yona eya incipha.
Botswana crying ka unemployment rate. They're already crying.
Asivumelani lokuthi kuphiwe abeZimbabwe amaphepha okusebenza ngoba lokhu kuza kutsho ukuthi sesibangisana labo amathuba emisebenzi.
UMongameli Bhoko akakatsho ukuthi ukhangelele ukuthi lokhu kusungulwe nini, kodwa uthole usekelo kwabanye abathi akusizi ukuthi begqibele amakhanda phansi njengentshe ngoba vele abeZimbabwe sebekhona elizweni. Namhlanje uMongameli Bhoko ufungise umphathi ntambo wendaba zaphakathi kwelizwe leBotswana onguye oza kuba ekhangele udaba lokuphiwa kwabantu bokuza amaphepha okusebenza lokuhlala elizweni okusemthethweni, ama-work kanye lama-residence permit. UMnumzana Phasi Mukhware wayelesikhundla esiphezulu esisotsheni nguye umphathi ntambo wogatsha lolabor and Home Affairs. Ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ikhomishini ebona ngezokhetho kwele Somaliland ithi sokubalwa amavoti okhetho oluqhutshwe izolo kula bantu abayisigidi ababhalisele ukuvota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Agence France Press babika ukuba eRussia yaselithumbe isigaba seVoznesenka empumalanga yakwele Ukraine, njalo balakho ukuthumba enye njalo indawo esiduzane laleyi. Weziphathelene leMelika onqobe kukhetho lukamongameli osemelele ukungena esikhundleni ngozibandlela uMnumzana Donald Trump uyaphambili ngokubumba uhulumende wakhe njalo usekhethe iziphathamandla eziningi. Omunye weziphathamandla lezi ngobe lilunga ledale lepalamende eleCongress uMnumzana Matt Gates ukuba ligqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. UGates ubebhekane lamacala atshiyeneyo abephenywa ikomiti yeCongress. UTrump wazise njalo ukuthi usomabhizimisi wazalelwa kwele South Africa onothe owedlula umuntu wonke emhlabeni wonke jikelele. UMnumzana Elon Musk uzakhokhela ugatsha oluzimeleyo oluzamxwayisa ngokwehlisa indleko kahulumente. Iziphathamandla eziningi kuzamele zimiswe phambi kweCongress yona ezavuma kumbe iyale ukwamukela ukukhethwa kwazo. Ukuhlaziya lolu daba uMntukameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lolandela ezombusazwe weMelika uMnumzana Dipa Dube.
UMnumzana uDonald Trump esikubonayo ebumba uhulumende wakhe elungiselela njengoba sisazi ukuthi uzazayithatha intambo zombuso ngemva kwenyanga ezimbili kodwa ke kathesi lokho besenza amalungiselelo okwenzela ukuthi nxa besiyaqalisa beqhubekele phambili yonke into esime ngomumo. Okuyinto esibonayo njengalokhu ukuthi abantu abakhethayo iningi labo sibona ukuthi ngabantu abantu abatshengisela ukuthi ngabantu ababemelana laye kusuka ngesikhathi lesana ngesikhathi ekhangelane lobunzima ayekhangelane labo ngisho lamacala akhe ayekhangelane lawo abantu abamncedisa ngaleso sikhathi njalo bama duze laye okuhlanganela ngisho labo Elon Musk ukuthi kwathi noma kunzima njani ngisho lakathesi ngesikhathi sokhetho lolu abantu abafana nabo Elon Musk ngabantu ababekhanya behamba phambili kutshengisela sobala ukuthi kukhona ukukhulu abakhangeleleyo njalo Elon Musk ngabantu singakhonduthi ngosomabhizinisi ukuthi babekhangelele izinto eziningi ukuthi balendledlana thize ehambelanayo lomnumzane uDonald Trump. Kodwa-ke kakhulu esingakusho ukuthi labo abakhethiweyo kakhulu ngabantu ayevele emelana labo noma ngithi abantu ababemeseka ngesikhathi esakhangelane lobunzima.
Lanxa idale leCongress selilawulwa ngamaRepublicans okulibandla likaTrump, ubona lisamukela yini abanye abantu abakhethwe nguTrump abafana loGates?
Abantu abafana loGates angiboni babonkomo ukuthi kungenzakala ukuthi ingapasa eCongress ngoba umthetho sekelwa waseMelika awukuvumi ukuthi abantu abalamacala afana lawo la ayesethiswa umnumzane uGates ukuthi bayiphatha izikhundla esifana lasenisana lesi asiqotshelwe bese abamqophele sona. So engibona ukuthi iCongress nxa ukuthi bengalandela umthetho sekela iconstitution akufanelanga ukuthi kufanele nje kube sobala ukuthi akasoze ayenelise ukuthi aqhubekele phambili ngaso lesi sikhundla sakhe. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi yena umnumzane uDonald Trump nxa engasebenzisa ezakhe indlela njengoba sazi ukuthi i-politics ilamaqhinga amaningi okuthi abanye bayenelisa ukuthi bayenze izinto zabo besebenzisa ama-avenues amaningi ukwenzela ukuthi lokho abakufisayo noma ngithi ama-appointments abawafisayo bayahlomule. So okungangokuthi nxa bengazange basebenzisa ubungane noma bengazange basebenzisa ukuthi ivoti labantu abaningi ibaphi abakhona ku-Congress, then nxa kulandela umthetho akasoze ayenelisa ukuthi angene.
Uhulumende kaTrump umbona edlelana njani lo hulumende weZimbabwe?
Umnumzane uDonald Trump ngumuntu oye wabusa ilizwe leMelika asingakhohlwa lokho okungawukuthi azange sabona kusiba lotshintsho thizeni phakathi kwelizwe leZimbabwe nelizwe leMelika. Esibona ukuthi ukuze sizoqhubekela phambili kulokhu sasenjalo kungela tshintsho. Kodwa-ke ngithemba ukuthi akukaze kwathiwa kulama-permanent obstructions abakhona phakathi kwamazwe okuthi nxa ukuthi kungabe lezinto mhlawumbe ezingahlalwa phansi diplomatically ilizwe leZimbabwe mhlawumbe selingathola lisethubeni ukuthi bayelelise ukuthi babe le-diplomacy engayenza ukuthi ubudlelwane bube khona. Kodwa-ke uDonald Trump okwakathesi angiboni akulampawu noma ngithi akulanto engiyibonayo etshengisela ukuthi kungabe lotshintsho ngendlela ubudlelwane beZimbabwe neMelika obungaba ngakhona.
Umnumzana Tipa Dube ulandela zombusazwe zeMelika bexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 esePhilitane. Ukhangelwe ukuba umanyano weSADC uzaqhuba umhlangano omkhulu ngomgqibelo ozahlolisisa impumelo yokhetho lweMozambique, Mauritius, Botswana kanye lokhetho oluzaqhutshwa kwele Namibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumgcinisihlalo womanyano lo ukhangelwe ukuba uzakhokhela umhlangano lo eHarare ozangenwa ngeyinye inkokheli yeSADC egoqela ekuhlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula lokunye. Kuzaphumani emhlanganweni lo njengoba uMnangagwa kuthiwa wangenela kukhetho olwaqhutshwa emazweni la? Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kutshale lephalamende ekubandla leZANU-PF. UChuma usungula lingxoxo.
Thina njengebhodi ye-Southern Region kumele sibe sihlala sindawonye sikhangelelana sibonisana mhlawumbe futhi silulamisana lapho kungabe kubonakala khona. So umhlangano lowo ukhangelele khona obusibili ubana kuxazulula indaba zonke zinalezi okwenzakala eMozambique, okwenzakele eBotswana, okwenzakale naseMauritius, nalokho esikhangelele okwenzakala eNamibia. So njengoba-ke isikhathi lesi umongameli wethu enguye umgcini sihlalo welobuzeni wehlanganiso le eSADC, bekubalulekile ukuthi ona kwenzakale khonaku akula nto ephalile kumbe emanganisayo ne-amis nxa sikhuma ngesikhiwa. I-procedure yokuthi kumele ivele yenzakale ubana sikhangelelane sibonisane njengegqula leSADC.
Ye, siyawuzwa kakhulu ngegolide. Siyezwa lapha bancube abantu bayakhuluma bathi kodwa kwenziwa njani umhlangano lowo eZimbabwe kuthiwa lingenela kukhetho yonke indawo, singathi eMozambique, sithi eNamibia, kule South Africa.
Ye, umhlangano lo wenziwa eZimbabwe, okuqakathekile ukuthi kukhangele ukuthi isivunguzane senguquko sesiphephetha ikakhulu khonapha kusadiki. Njalo futhi kuthi kusenzakala khonoko umuntu yabe nguye obambi intambo kuthiwa ngumgcini sihlalo, kuyikuthi uvele yena laye utshintsho lwenzakala inguquko yakhona iyamethusa. Kanti-ke esikubona kusenzakala eMozambique lulimi lokuthi lina mabandla eselihlala isikhathi eside, lalokho kwenzakale eBotswana ukuthi isikhathi senu, insuku zenu sezibaliwe. Thina-ke siyawukhwabitha lowo mhlangano lowo ukuthi umphathi intambo njengoba laye enindwa ngodaka oluseMozambique ukuthi sokubonakala sokulokungenela okukhona, kukhunywa ukungenela kwabo lapha ekhethweni leSouth Africa nxa sikhumbula, kwakhulunywa laseBotswana ukuthi bekulokungenela, leMozambique abasiki bekunda bayatsho ukuthi khona kulokungenela, kungenela iZimbabwe ngoba ilovalo isesaba ukuthi njengoba ithanda ukomela esikhundleni utshintsho solufikile. So-ke umhlangano lo khona lo kakhulu uyi-litmus test kumbe singathi uyisipimo kuyo izanu lo mongameli wayo.
Ye, kwelapho-ke chuma okwethulwa ngubaba Ncube uthi umongameli ungazani khonokho ungazani kumbamba ikhonzi la, akunjalo?
Mina kamboni ubana kungabe kunjalo. Usihluphe esisuka sibe lalo yikuthi kona abantu badube ngokuthi kona beqhaqaniswa kwabe kusenzakala kwezinye indawo lelakithi lapha eZimbabwe. Isenzakalo esenzakale eBotswana asosenzakalo esingabe simangalisa ngendlela into evele bezihamba ngazo khonaphana, ngoba babona yikho bona thina inhlanganiso yethu sihlala sisithi kona siyinhlanganiso yabantu. People driven esikwenzayo kuvela ebantwini, vele khona ungabona usudivose labantu abayiwo abawukhethayo abakufaka labo khona khona kumele bekwazi kona isiphetho yikuthi kona bazawulahlela phansi. So yibona thi inhlanganiso ihlala iseduzane labantu, ihlala ilalela abantu. Yikho phela umongameli wethu bembiza besithi is a listening president, ukuthi ngisele ona uyalalela ukuthi kuhamba njani mumobani. Nxa inguquko ezisenzakala kwezinye indawo akusihluphi thina, njalo akusi-affecti ngoba kuyabe kuyindlela abantu abayenze ngayo endaweni yabo khona ngale. Angeza abantu besithi kona tani thina siyangenela emakhethweni abo kuse kunzuzi. Kanti uyakhumbula lo nyaka lokana i-DA isenza umhlangano wayo, sambona umongameli kapheso eBotswana esiyanika i-solidarity speech khona fane ikhuluma. So abantu besingafika basomele bethu bona abantu be-UDI, UDC sebengenela yini ukhetho lwase-South Africa na? Ayisibo vele khona kuvele kuyinjwayelo eyokuthi bona amabandla azwana nayo nxa besenza imihlangano yabo, nxa besenza ama-congress abo siyabizana, asonto entsha. I-DA nabo ibiza abangani babo, sake sabona even umongameli u-HH waseZambia ebiza obaba oshamisa nabanye. Akusiyo nto embi, but ayisiko ukuthi wena uyamse ungenele ekhethweni nxa uthi wafika endaweni yomunye umuntu. Kuvele kona ama-solidarity futhi lama-solidarity visits avele akhona ayenzakala ngezikhathi zonke. Angazi wayeso kumangalisa nxasho kuyiphi esikwenzayo.
Baba Ncube, vala khonapho ngamafutshane.
Ngiyadana-ke nxa nisizwa ubaba uChuma esala ukuthi kuyamangalisa ukuphuma kwebandla ebelisembusweni selihlale 50 years. Kuyinto emangalisayo kusadiki ebantwini bezanu besokumangalisa kakhulu ukuthi kanti kuyenzakala ukuthi abantu batshintshe nje ababusi kungene omunye kungala muntu even one ofileyo. kambe kuse Zimbabwe ngabe sokufe imumbi ezingaki ochuma behlala bedliwa besalela nxa kungathiwa kabaphume isifundo chuma kumele limangale lisifunde isifundo lonke labakokeli benu ukuthi umbuso uyachiywa njalo lingaze libe le 50 years kumele livume uZulu nxa engasalifuni njengoba evele ngalifuni uZulu eZimbabwe.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kudala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF bexoxa le-Studio 7. Soke isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Siyalibusisa, siyalibusisa ntambamenhle. Nina abahle abase Zimbabwe sibulise ne Studio 7 kunye nonke sikhala nje ngale cancer ekhona eyase Zimbabwe umuntu otungu president abesehluleka into yakhe ukulungiswa kwakhe esegijima athi siyangena kumakhelwane nasi Mozambique use troubling usesehluleka lokuthi ayilungise njengoba nguye waqalisayo yebo yena abantu beZimbabwe abanye abakhangela ukudla besiyavuma bethi hayi kungcono sincedise sihambe siyevotela eMozambique. What is the solution? Ungahamba uyevotela iMozambique ruling party kuwe kusala kuwochokeli awula mali yakho isebenzisa elizweni konke stuck kumile ungavotela umuntu othatha into zabantu lesavela sakubona bethatha into zezaphu 1980 namanje bayehluleka ukuthi belethe into zezaphu because namasela izano yisela not amashona izano kathe sile khesembi espredayo angazathi ukuthayisa emabeleni abantu izanga sahlupheka
ye kustudio 7 livu kanjani basazi betabahle iZANU-PF into ya istrategy sayo lesi yasiqala kudala leminyakana labo more than 20 to 30 years iyenza lento ikhonze kabo ukubhala abantu yikho la iqine khona kakhulu kodwa ukuthi lethe lento eyibhalela abantu hayi khona iZANU-PF ayiwari ukhipha abantu esikhaleni nje kebhalo kuphela ngonyaka ababhala abantu ka-3 noma ka-4 kodwa into ekuhola kuyabo i-50 kg lihole liyishayane liyi-10 sekubhaliwe once ngonyaka so la manje ala magama lokhu ebhalwa kuyabhalwa abantu ila iqhuba isikhathi ukuthi izulina abantu belime bevune bethole lokhu abakutholayo bedle masimini kuphela babe lokhu bebhaliwe nje abantu kubhalwa kuphela kulowo bhalo so yindlela yokuthi abantu bebekezela nto kuyakuthiwa hhayi sigqede ukulibhala ukudla kuzabuya in 3 months yinto eyikhonzileyo futhi lokhu kodwa ke thina ngoba abanye abantu thina asivalekanga siyakwazi khona oku futhi siyakunothisa esikhathini esiningi abantu bakithi bebesebekhohlwa ke khona lokhu ma sokufika izikhathi zokuthi kuyiwe vodwa sokufika isikhathi selungelo lakho wena muntu ukuthi ubonakalise ilungelo lakho yathola sebejabuliswa izipika lamakhampeni ayenziwa iZANU-PF lokuthwalwa free ngamabhasi behle benyuka besiyale yikho abantu ababekukholise bekoyibisele ezikhundleni iZANU-PF ithi ma isibuyela futhi sivula ivala amabhuku njengebhodo lenhloko eliseziko abantu beqala ukukhala kanti vele yi-strategy seZANU-PF esokuvula ivala amabhuku.
Studio 7 salibonani basakazi wethu abahle salibonani balaleli be-Studio 7 hayi nti lami ingene ngeza ngakithi eZimbabwe abatswana sebekhethe umbuso wabo omutsha batshintsha phathi ekudala yabusa kodwa kungukuthi kade kungakawonakali kakhulu thina la esokuwonakali kakhulu saqhubeka shuwa sisithi kukhona okungatshintsha kube kuhle kunzima kakhulu bantu bakithi asazi engcenye mina ngedwa kangiboni ngendlela eqondileyo kodwa ngibona ngathi lizwe lawela esandleni esingasiso kahle bekufanele ukuthi sikunanzelele ukuthi akukho la eZANU-PF engangiphinda kuthiwa ilungise khona ma thina abasasesikhona 1980 until today akulatshintsho oluya kuloku kuyaphambili.
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo hayi ke isikhathi asisavumi lingakhohlwa i-live dog yalandela olivalelisayo ngenjabulo umtembu sithembayo uGibbs Dube lalelani i-live dog.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.